Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kusibandlela 2021 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
awazi umuntu osegcine bakho ukuthi imali enjani noma usemanzini noma udinga transport, hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo namakhala.
Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe, okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngalumkhuhlane.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isize ngalutho, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 RTGS, njalo kwakhethwa abantu akuzange kuthiwe bonke.
Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokuzidalele ubunzima obumangalisayo. Amalungiselelo omkhosi wokugcotshwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli weMelika omusha kusasa asekuzinga eliphezulu ikakhulu kwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izolo kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha nge-COVID-19, okungokwakuqala eZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo ubulale abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe laya kumakhulu phose ayisishiyangalombili 773. Lanxa kunjalo abanye bakhanya bengethuki ikakhulu abaphila ngokuthengisa lokuchovisa ngamakhombi angekho emthethweni. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Kulabo ababhubhe izolo abangamachumi amathathu i-36 ngabeHarare, kulandela isabelo seManicaland ngabantu abangamachumi i-10 kobulawayo kubhubhe oyedwa. Kwabahlolwe batholakala belalesi sifo izolo bangamakhulu phose ayisikhombisa i-689, iningi labo ngabeHarare abangamakhulu edlula amathathu i-339, ilandelwa isigaba seManicaland ngabantu phose abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-85. Ilizwe lonke selilabantu abangaphezu kwabazinkulungwane ezingamachumi amabili lasikhombisa i-27,892 asebefunyanwe belomkhuhlane we-COVID-19, kwasila abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-17,372. Ingcwethi zezempilakahle ziqhubekela phambili zikhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. UDokotela Rogers Magigo ngomunye walezi ngcwethi.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu osegcweni kwakho ukuthi ingabe nenjani noma usemanzini noma udinga i-transport, hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo namakhala.
Laloba inani labantu abagulayo liqansa malanga wonke, uzulu lokhu eqhubeka esephula iziqondiso ze-COVID-19 eze-lockdown. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 namhla ekuseni endaweni egadelwa imichova ku-6th Avenue luveze ukuthi abachayeli bemichova engabhaliswanga ngaphansi kukaZupco bayathwala abantu bengena edolobheni. Umnumzana Future Ncube, omunye ochayela umchova ongekho emthethweni, uthi bayancindezelwa yikho bezama ukuziphilisa.
Sesichova ngoba asina siyancindezelwa egovernment ngokuthi yena ithi siyasebenza ngaphi, ngoba indlala sisifulela abantwana silamarenti ayisincedi ngalutho. Igovernment iyasincindezela njalo icorona le abayibalayo emabhasini ikhona, ethola bengafakanga amamaski, ethole begcwele ibhasi igcwele, kodwa kuthiwa kule corona abalabasanitizer, uthole laba kozukhoba khona bona labo bengafakanga namamaski. So igovernment thina iyasincindezela kakhulu.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi emigwaqweni abasuki ngoba kulapho abaphila khona.
Hayi, indaba yama-vendors inzima. Thina nje ama-vendors sithwele nzima ngoba siyaxotha emgwaqweni. Yebo, siyavuma i-lockdown, kodwa ke impilo lakithi inzima ngoba yindlela esiphila ngayo, siphila ngokuthengisa. So kuyabe kunzima lakithi, siyabe sizama ukuthi siphile ngoba akule enye indlela i-government vele kayisicabangeli ukuthi ama-vendors azaphila njani nxa kuyi-lockdown. So vele noma bengaxotsha njani ama-vendor, kodwa asoze asuke emgwaqweni ngoba yindlela aphila ngayo ama-vendors.
Olilunga lenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, unkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi abala ezinye indlela zokuziphilisa.
Ama-vendors la asegcwele edolobheni lakoBulawayo, akubona kungcono ukuthi abulawe ngomkhuhlane kulokubulawa yindlala. I-government, ihulumende esiphakathi kwayo, iyafaka izinqumo ze-lockdown without putting necessary measures, esikwathi ama-social safety net, abantu ukuthi bancediseke ngawo. Siyazi thina ekuphileni kwethu ngendaba yomkhonomi wethu ukuthi ihlangothi eliningi labantu is into informal trade. Baphile bathini nxa soku-enforcewe i-lockdown, sokubekwe izinqumo ze-lockdown bengelayo imali?
Embikweni owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle ngokutshona kwelanga layizolo, inani labantu asebebanjwe bele-COVID edolobheni lakoBulawayo selizinkulungwane ezedlula ezine, i-4,362, kuthi asebesilile bazinkulungwane ezedlula ezintathu, i-3,350, kuthi abalokhu begula bangamakhulu phose afika ayisikhombisa, i-661, ukuthi asebebhubhile bayedlula ikhulu lengxenye, i-151. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathalile Masuku.
Silokhu sikudaba olufanayo, ikhanya ize ngolaka olwedlula olwanyakenye, hathi eZimbabwe kuphela kodwa lasemazweni womhlaba, i-COVID-19. Inani lababanjwa ilomkhuhlane emazweni ezwekazi le-Afrika likhanya lalo liqonga okwethusayo, ikakhulu komakhelwane kwele-South Africa. Abo manyano wamazwe abensundu we-African Union bavika ukuba kulezigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million zabantu ababanjwe i-COVID-19 kuleli zwekazi, abaphezu kwesigidi esisodwa, 1.3 million babo bengabe-South Africa. Lomkhuhlane usubulele abangabazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili, 79,633. KoBulawayo lanxa kufe umuntu oyedwa izolo, ingcwethi kwezempilakahle zicebisa abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane. Enye yalezi ngcwethi ngumqondisi wesibhedlela sempilo, uDokotela Solwayo Ngwenya.
Kwayisa ngendaba ye-coronavirus, igciwane leli libelila eselilizwile lani. Ubhubhane lo izolo lubulele abantu abafika amathumi ayisithupha, 60. Lokhu kuyethusa kakhulu ngoba lokhu kukhanya ukuthi lokhu elumemetheka lusiya phambili. Yikho liyaxwayiswa-ke emahlabezulu ukuthi lingahambi lapho kulesiminyeminye khona, kumbe emakhaya khona ngapho ezitolo lingahambi liyehlangana labantu, lihlala lixoxa liseduzane duzane. Njalo lingavumi ukukhuluma lomuntu ongafakanga i-face mask evala amakhala lomlomo. Lokhu ukuthi kuvikela igciwane ukuthi lingaze lingaliphefumuli. Njalo liyaxwayisa ukugeza izandla ngokuphela, lilalele okukhulunywayo. Lolu gciwane lukhanya lubuya luzothatha abantu abaningi kakhulu, solunjengale into eyayikhulunywa ngabadala sikhula kwakuthiwa yi-Fraser. yikho ke ngesikhathi sento njalo njengabo Fraser kufa abantu abaningi kakhulu yikho libona lokho esibuya sikhuluma sixwayisana lani khona phe emaredweni siyalicela ke bantu bangithi lilaleli ingozi sifikile elizweni izahlasela imlala abantu abaningi siyacela lihlale phansi laba abangele into okumele bahambe bezenza bahlale phansi ndikhange nabantwana khona ngapha emalokithini abantwana bengaze badlala emalayinini behamba besiyacuphuca ibhubhane lolu bezolungena isendlini siyaxwayisa amahlawa ezulu
lo ngudokotela Solwayo Nkwenya umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana seliqonge ngokuphindwe kabili. Intathelisindaba yethu umqondisi Dube uyalandisa.
Ele Botswana elikade lilenani eliphansi labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selivele libambwa ngaphansi ngemva kokuba kubhubhe abantu abangamathumi amane last year kalombili i-48. Lokhe kuqale umnyaka lokho kutshengisa uqonga okuphindwe uqathaniswa lenani laba amathumi amane i-40 elabhubha kusukela ngombimbitho kusiya kumpalakazi womnyaka odluleyo. Ilunga lekomiti ebona ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana uDokotela Mkhomotsi Mathaba uthi nombolo ezikhona ziyethusa.
Sadly, during this time period, we saw a record number of 17 new deaths.
Ngosizi ngesikhathi esanda kwedlula silahlekelwe ngabantu abalithumi lasikhombisa lokhu kutsho ukuthi inani lethu selikhwelelaya ku-88.
That brings our total of the deceased to 88.
Inani labantu asebelahlolwe umphefumulo ngenxa ye-COVID-19 selethuse iningi labezimabhoyelo eBotswana abafana lonkosikazi Emily Ndlovu osebenza eHaboroni ele Botswana belingamanye amazwe ayenza kuhle ekunqabeleni ukumemetheka kwe-COVID-19.
Besisima emgwaqweni sidinga imisebenzi. Okwakhathesi asisakwazi ukuthi sizawuthola kanjani ngoba kusenamuntu ozasidobha ngoba sebesesaba.
Noma nje inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 seligqonge ledlula inkulungwane ezilithumi lasithupha i-16,604, uhulumende uvumele ukuthi isikolo zivulwe. UMnumzana Mthabisi Dube uthi ngabe uhulumende ulinde kancane ukuvulwa kwezikolo khona okulakho ukufaka impilo yabantwana engozini.
Hayi sibi isimo ngabe bekusenzakala ngabe uhulumende weBotswana ume kancane ukuthi isikolo zivulwe. Ungakhangela indawo ezifana lalapho okuthengiswa khona utshwala zivaliwe. Ngakho kungani siyekela abantwana bebhekana lalomkhuhlane ezikolo.
Kunje eneBotswana lephakathi kohlelo olecurfew abantu bengavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwehola lesiyagalombili ebusuku kusiya ebuseni ngehola lesine. Lokhu kuzaqhubeka ukuze kuyefika ekupheleni kwenyanga. Iningi likhathazekile uthi isimo lesi silakho ukufiphaza amathuba okuthuthukisa umnotho welizwe okungadala ukulahlekelwa yimisebenzi kwabantu abaningi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukufika namuhla eWashington DC eMelika lapho azagcotshwa khona kusasa ukuthi athathe intambo zikamongameli welizwe kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Lokhu kwenzakala amasotsha ohlobo lwe-National Guard lamanye enyakazela e-Washington DC ukuze enqabele udlakela olungaqhamuka kulindawo ngemva kweziphithiphithi ezaqhutshwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ekuqaleni kwayona le inyanga edale lephalamende ele-Congress besithi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli. Abezomfikela bathi amasotsha la ayahlolwa ukwenzela ukuthi udlakela lungaqhamuki phakathi kwabanye babo abangaba besekela umongameli Donald Trump yena ukhangelelwe ukuthiya isikhundla kusasa. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Nkwenya.
Kusasa uMnumzana Joe Biden uyagcotshwa ukukhuthala okwenza amabutho e-Republican Guard sokukhanya ngathi ligili eleSomalia kumbe e-Afghanistan. Ye, abanye bathi kutshengisa ukuthi i-America silahlekelwe luphawu lokukhuluma ngezombuso osegcekeni i-democracy. kodwa ukuqhakathekile sivume ukuthi imphuso yonke ingangenelwa izigebengu kukakhulu nje njengeUganda kumbe namanye amazwe eAfrika okuvisa khona zona izigebenga esikubona eCapital sokungcolise kakhulu ibizo leAmelika. Umbuso kaDonald Trump ulokucili amanga lobucholo okweminyaka embalwa ye ucatshile okwakhethesi kodwa enguye owahlukweza ulo nyovu yikho sile nhloni. Okwakhathesi kukhanya ukhuma ngokuxolela amatsotsi lana ayebambisana lawo embusweni wakhe.
Ikusasa-ke ibonakala injani? Ubona ingani umnumzana Biden engenza ngcono yini ikakhulu ekuphatheni lezinhlelo eze-COVID-19 kanye lokumanyanisa ilizwe?
Nxa ubala ibhuku kumbe incwadi eka-Obama ethiwa khona Promised Land, ubabaza kakhulu uJoe Biden. Yena uBiden ukhuluma ngensuku zakhe zakuqala, i-first 100 days, echasisa azawenza ngomanyano futhi ngomkhuhlane we-COVID. Hathi ukhanya ezawa ngomongameli olozwelo. Kodwa iziphukuphuku leziya ama-rightists akaTrump labana kuzamele ahlale ewavulela amehlo njengesikhova ngoba akayindawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umqondisi wohlangothi olubona ngokubalwa kwabantu kwelemelika olwe-US Census Bureau, uStephen Dillingham, ubike izolo ukubana uzatshiya umsebenzi kusasa ngolwesithathu, hatshi ekupheleni komnyaka njengokutshiwo yikontilakti yakhe yomsebenzi. UDillingham usole ngabaningi ngokunikeza umongameli Donald Trump uluhlu lwamabizo abantu abazalelwa kwamanye amazwe lesimo sabo sokuba yisizwe saseMelika, i-citizenship. Abahlengi bakwele China lokhu bekhulumisana labembi asebeleviki begxitshelwe phansi emgodini ngemva kwengozi yokudubuka okwenzakale emgodini lowo owembiwa igolide. Abahlengi bathi sebenelisile ukwehlisa uncedo lokudla, amanzi lemithi kwabalokhu bephansi emgodini lo. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court wele Central African Republic usugcizelele ukubana umongameli Faustin Archange Touadera ngempela unqobile ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe kulelo lizwe. Wahle walahlela khatshana udaba obelukhwezwe ngabakade bencintisa bephikisana lawo.
Uhlandla lezenotho lamhlanje, izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezithiyeneyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuzidalele ubunzima obukhulu empilweni ngoba kazisenelisi ukuphandela izimuli zazo. Ekuvalweni kwelizwe kumaviki amathathu edluleyo, umphathintambo obona ngokuphathisa abaswelayo umnumzana Paul Mavima uthembise ukuthi uhulumende uzaqhubeka encedisa abantu abaphanjaniselwe impilo yi-lockdown, ngitsho lalabo abake bathola okuzimali ku-lockdown yakuqala. Kodwa abanengi abagoqela abaphila ngokuzisebenza bephansi kwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association bathi akulasizo asebelutholile. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu uthi lanxa okuyimadlana abakuphiwe kuqala kungabasizanga okuya ngaphi, sebelovele uhulumende incwadi becela njalo olunye usizo ngoba uMangoye eselala eziko.
Kwaba yimadlanyana nje ingcosana engazange vele isize ngalutho, ngoba phose inyanga eziyisikhombisa abantu baphiwa i-RTGS 600 600 RTGS. Njalo kwakhethwa abantu akuzange kuphiwe bonke esasisubmitile thina i-database kumbe i-register yamalunga ethu abazange baphiwe bonke abantu. So imali engaphose ngithi ayizange vele incedise ngandawo kusektha yethu yabantu esiphila ngokusebenza. So lakhathesi ngokufanayo i-organization yethu, inkokheli zethu esilazo ku-BVTA sesisubmitile ke i-request kuhulumende ukuthi kancedise ke thina esiphila ngokusebenza.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye izisebenzi zisesimeni esibi.
Sesibone izisebenzi eziningi esezilahlekele eliholo, ama-employers amaningi kabhadali ngalesi sikhathi se-lockdown. Sesibone izisebenzi eziningi ezizisebenzelayo sezivalelwe ezindlini, abaningi kade bephila kukhroswa amabhoda besincedisa, abaningi bayazithengisela kwi-informal economy.
Kusiyafika inyanga kaMpalakazi nyakenye, uhulumende uthi obesephathise abantu abangu-276,000 ngemali phansi kohlelo lokuncedisa abathinteke kabi kuvalwa kwelizwe ku-lockdown yakuqala. Umoyo uthi lanqabe kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lenhlanganiso zezisebenzi nyakenye ngohlelo lokuncedisa uZulu, kathesi abanzi lokuthi kwenzakalani kanye lokuthi ngobani abazaphiwa imali.
Kuba nzima ukuthi siyakukhuluma singaphi njengoba kukhanya uhulumende katshengiseli ukuthakazelela ke ukuthi ahlale phansi ama-social partners oyikho owayekwenza ke ku-lockdown edlulileyo.
Lanxa uhulumende ehlezi ekhala ngokuthi izikhwama zakhe zibhobokile, ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ziningi indlela uhulumende angaphathisa ngazo abantu ngalesi sikhathi ezingadingi ukuthi akhiphe imali ezikhwameni.
Kwesinye isikhathi asingeke sikhangelele ukuthi uhulumende akhiphe imali kuphela. Ulakho angakwanisa ukukhangelela ukubana bona labo esithi ngamapensioniya kumbe esithi ngabantu abathwele nzima kwi-economy bengathola ama-relief anjengokubana wehliswe indleko abazibhadalayo nxa ubhadalwa ama-rates, wehliswe indleko zethesi abazibhadalayo. Ukubana kulokho okuncane abalakho ngabancedisi baqhubeka benza ezinye izinto. Kuqakathekile empilweni ukuthi uhulumende akhangele labo abangenelisiyo abagcina njalo abalodondolozi loba engumyanga onganani loba izikhwama zakhe zibhobuke njani. Abantu labo esithi bafuna i-social welfare kahulumende futhi uhulumende azame ukuwenza, asingeke sithi bona izikhwama zibhobokile akulanto angayenza.
Kansenelisanga ukukhuluma loMavima ngoba ucingo lwakhe belungabambeki. Ingcweti kwezempilakahle zikumkhankaso wokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus zikhuthaza intsha ukuthi ihloniphe iziqondiso ze-lockdown. Lezi ngcweti zithi ukulandelwa kwalezi ziqondiso yikho kuphela okunganceda ilizwe ukuthi linqobe umkhuhlane lo. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Nkosinathi DVT owasungula umsakazo weCommunity Podium TV owethula inhlelo ezijonge ukufundisa uZulu ngokuzivikela kulomkhuhlane.
I-coronavirus ikhona nasigayela ama-statistics awe-second wave le sesikiyo. Atshengisa ukuthi ama-cases amaningi ayisiwo lana okuthiwa aqala njenge-first wave okuthiwa ngama-returnees lethi corona kade sesikulocal transmission okutho ukuthi khona lapha eZimbabwe yilikhuphe sesilala ukuthi i-COVID-19 ikhona and we are spreading it within our borders. So yilikhuphe selukhona labantu abafayo sebebaningi kakhulu kwesazayo.
Ku-first wave kwakulabantu abalutshwane, abantu abasakhulayo ababeka
ukuba ngenxa kwegciwane le-COVID-19. Kodwa ku-second wave khanye ngani sekulabantu abatsha abaningi ababhubha ngenxa kokubanjwa kwaleli gciwane. Abantu abasakhulayo elizweni bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi i-second wave ilakho ukubaphambanisa impilo zabo.
Uhlupho esilalo athi abantu abatsha yinolo. Singabantu abatsha sabese kuma-stages ama-achievement empilo. Laba hamba esikolo, laba sebeqedile isikolo, laba sebenza. Uzathola ukuthi kaningi isikhathe esiningi lapho kobulawa. Ma uhamba okuhlala khona abantu emalojini la. Iningi labantu abatsha abagqoke imamaski, especially igenga le esingathi ngama-teenagers la. Abagqoke imamaski isikhathe esiningi, abala sikhathi lakho. Kumba bakuzwisisanga, kumba bala abakakuzwa kuthiwa maybe omunye esifunda la ekasekho kumbe ikhoba ukuthi bezibekuzwisisa. So we're facing a situation yala umuntu abantu abatsha into le bayithathela kathana. Ukuzwisisa kweqiniso lokuthi coronavirus ikhona kusafuna ukuthi kathi esilandela abantu abatsha sibe sikhankase kakhulu ukuthi sizwisise ukuthi umbhubhane lukhona.
Isimo esibhedlela sime njani siyezwa abanye besithi abongi labodokotela bakhanya nganeke overwhelmed kulesi sikhathi ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi ngempela abadinga ukwelatshwa ngenxa yokubantu kwegciwane le-coronavirus. Lapho khona izinto zime njani?
Lapho engikhona uhlupho lwezibhedlela lonke lukhona. Sikhuluma sinje ngingakhulumi ngisiyakhathana. Relative o-admitiwe esibhedlela akulula ukuthi ungene esibhedlela njalo usizo yabo luthola kuhambana lusizo olulingene engingathi khona umuntu ngayephuma esibhedlela ngahambela lendini ukuthi hhayi u-anti uyasizwa laphana hhayi kuba nzima kakhulu ngoba uthola kungela abantu abaningi omongikazi abaningi ke ovele ikakhulu odokotela laba esithi ngama-junior doctors lama-student nurses yibo abagcweleyo abancedisayo esibhedlela kakhulu. Kuba nzima kakhulu ukuthi sithi njengabantu abagulelwayo lulingeneyo njalo isibhedlela abantu bakhona abantu bagcwele esibhedlela and uzanazele ukuthi khona i-process yokuthi umuntu a-adimithwe esibhedlela these days ithatha isikhathi eside. Akusayikho lokho okunjengokwakudala ukuthi i-patient i-check-we inike umbheda isale selisenza okunye kathi sikula ama-procedures okutesta for COVID-19 umuntu a-adimithwa kuthiweni ukuthi so into yakhona yonke islow. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephe ukuthi ngcono sigule sezindlini ngoba ukuya esibhedlela singathona sibehlezi phandle.
Ilongo unkosi khona DVT owasungula umsakazo we-Community TV. Uma ikuphinde waxoxa lo nkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba inani leli lokho elikhuphuka le-COVID-19 sikhangele ukuthi kulabantu abaningi masethe babulawa ngubhuqazwe lo u-COVID-19 siphinde njalo sikhangele ukuthi lokho umkhuhlane lo umemetheka. Njalo ngalesi sikhathi sithanda ukugcizelela, ukubana abantu kumele siphile sigqoke ama-mask. Kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempilakahle, i-social distance, ukugqoka ama-mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu basafazwe lokho esikufakwa ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle. Njengabantu bakobulawayo sithanda neni sizame ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenzeka ukuthi umkhuhlane lowo ungamemetheki. Sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi kuma-supermarket, indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu. Njalo sifake ama-mask, sigqoke ama-mask, sigeze izandla. Asithanda neni bantu bakobulawayo, cabangela mina, cabangela lawe.
Unkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Izolo kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha nge-COVID-19 kuleli okungokwakuqala ukuthi kufe abantu abaningi kangaka ngosuku lunye. Izisebenzi zithi ukuvalwa kwamankampani kanye lenhlelo zokuziphilisa ezitshiyeneyo ngenxa ye-COVID-19 sokuzidalele ubunzima. Olivalelisayo, Montungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.